Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomgcibelo omhla ka 8 Ntulikazi uPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje. Unkosikazi Zodwa Khumalo Dabengwa, umkakhe kaMoyi uMnumzana Dumiso Dabengwa, obhubhele eNgilandi ngenyanga edluleyo, ubekiwe lamhlanje indaba zinduna. Izakhamizi zasemaphandleni awewange phansi kukanduna mvuthu zibuthene izolo embukiseni wokubukisa ezokulima, ukweluka kanye lokufuya. Baveza ithemba abakumdlalo wenguqu ukuba imizamo yabenhlanganiso ye-FIFA ingavulela eleZimbabwe amathuba okuthi libuyele enkudlaleni njalo ukudlala lamanye amazwe. Kwasikazi Zodwa Khumalo Dabengwa, umkakhe weqhawe lesizwe uMoyi uMnumzana Dumiso Dabengwa, obhubhele eNgilandi ngenyanga edluleyo kaNhlangula, ubekiwe lamhlanje emanxeleni entaba zinduna phansi kukanduna mtshana Khumalo ngemva kwenkonzo yokumvalelisa eyenzelwe e-amphitheatre koBulawayo ekuseni. Inkulungwane lenkulungwane zabantu bezithe gwaqa enkonzweni koBulawayo lasentaba zinduna bezovalelisana leqhawekazi labo uMakhumalo olaliswe eceleni komkakhe uMoyi uMnumzana Dumiso Dabengwa. Inkokheli zamabandla ehlukeneyo labo baveze ukulahlekelwa okukhulu kwesizwe ngemfa kaMakhumalo. Lokhu kufakazwe ngumphathintambo wedolobho lakoBulawayo unkosikazi Judith Ncube owebandla leZANU PF.
Sibuthene lapha livumelani ngithi ngempela bathe celebration. It's very true. Zodwa kimi, she was a fighter. Singakhumbula ukuthi umkhuhlane umhlasele nini, umkakhe emphelekezela time and again, efisa ukuthi umyeni wakhe asinde. Because of that faith, usisizodwa abelayo wasinda. Saba le hope ukuthi she's made it. Kanti asibuzanga elangeni umkakhe wahlatshwa ngumkhuhlane yena obengiyo bethu kumkakhe. Umkakhe waphanga wedlula but uzodwa wasalelo kweni esilwa labo umkhuhlane.
Inkokheli yamabandla aphikisayo ambalwa ibikhona emthandazweni owenzelwe koBulawayo andubana ayingcwatshwa emanxeleni. Linkokheli igoqela eyezaphu kulibandla elalikhokhelwa ngumkakhe, ele-MRP, ele-CCC limelwe ngumkhokheli walo uMnumzana Nelson Chamisa, abemuli yakoDabengwa leyakoKhumalo, unduna mtshana Khumalo labanye. UMakhumalo owayezelwe ngomnyaka ka-1947 ubhubhele eNgilandi mhla ka-15 enhlangula ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane owemvukuzane alwisane layo okwesikhathi eside. uchiye abantwana abahlanu labazukulu abathathu izikhulumi eziningi emngcwabeni wakhe zilandise ngokwelukulwela ilizwe kwakhe eseZambia waphenduka ekhaya kodwa ukubotshwa komkakhe labanye kwamhlukuluza njalo usisebenzele isizwe ngothando langokwezehlisa lolu daba silulotshelwe nguAnastasia Ndlovu lalubalelwa emoyeni yimi uPraxedes Jeremiah. Ngameli Emerson Mnangagwa onguye njalo umkhokheli wezano PF uthi akuladlakela elizweni olutshona lubabazwa ngabanye abantu njalo ofisela iZimbabwe ukhetho olulokuthula olungeladlakela lokhu ukutsho emhlanganeni omkhulu owerally webandla lakhe owenzelwe enkundleni yeChemanza eMagunje namhlanje esithi ulethemba isimo esingeladlakela sizaqhubeka ukhetho luzo lwenziwe ludlule.
It is good for us. We don't need to please anybody. Tarot wana no run. Wanu mishat no gara. Nama sabu kedu ma hekme na mazimambo. Gati parizek we run. Nino zaguti ma detractor zedu. Netu wasu batatuaro. Wane nga machida kutikuma ito wa mere mere. Kutisaru zedu inza ina kufamba sakanaka.
Kodwa umsekeli wesikhulumi sebandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change CCCC umnomzana Costalo Siziba uthi umongameli akakhulumi iqiniso ngoba soluqalile udlakela elizweni lonke njalo elakhe ibandla kayisilo eliqala udlakela ngoba amalunga alo eyiwo ahlala ehlaselwa mihla ngemihla ikakhulu emaphandleni ehlukumezwa.
Njengabandla le-TPC elikhokelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa esikufunayo kwele Zimbabwe yokuthula ukhetho akufananga kube ukhetho lokulimazana lodlame lodlakela kufanele ukhetho lube umncintiswano wembono ehlukeneyo ama-policies laba bathi sizalungisa iZimbabwe ngcono lalaba bathi balombono otshiyeneyo abantu bekhethe phakathi kwalaba ke ababuya kibo bezokhankasa ukubana bafuna ukubana bekhethwe ngabantu. iZANU-PF ke nxa isihlulekile umncintisano iyazakala ukubana iyabuyela kudlame lodlakela ngoba lingayikhangela imbali yaiZANU-PF ikwenza kwabo uma ikakhulu sebefakwe ke ekhoneni. So thina njengebandla sikhuthaza abantu bakithi uZulu wonke jikelele ukubana kufanele sibe lokuthula singene kukhetho abantu bencintisane imbono ofunwa ngabantu ebenguye ophiwa ithuba lokubana ekhokheni. Asikhathele ngabantu ke abafuna ke ukusibusa ngendlela ke engekho ke evela ebantwini. I-confidence kumnotho welizwe ivela kubana ukhetho lenzwa ngendlela e-free and fair.
Kula malunga awe-CCC atshayo izolo emhlanganeni obukhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa Kogutu esabelweni seMashingo ngeviki edluleyo kutshayo amanye amalunga aleli bandla eMagunje esabelweni seMashonaland West eManicaland kanye laseMashingo. Lanxa ibandla leZANU-PF liqhubekela phambili ngemihlangano yalo yokukhankasela usekelo kukhetho lwenyanga ezayo, ibandla eliphikisayo ele-CCC lokhu libhekane lenkinga ekuqhubeni lemihlangano ezigoqela ukwaliswa ngamapholisa kuyenza kwezinye indawo kumbe ukutshaywa lokuhlukunyezwa kwamalunga ayabe enelise ukubuthana. Kunje i-CCC ize yaya emthethwandaba ikhweza udaba lwayo lokwaliswa ukuqhuba umhlangano wabo eBindura ngesonto kusasa.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela.
Lamlela mshweshwe,
lamlela nampaba fobembula,
lamlela ntwandwe.
Izakamizi zasemaphandleni awewange phansi kukanduna mfuthu zibuthene izolo emkhosini wokubukisa ezokulima, ukweluka kanye lokufuya. Lo mkhosi uhlelwe ngenjongo yokuzofundisana ngendlela yokuqhuba lomsebenzi ngesikhathi umhlaba ubhekane lodubo lokungani kuhle kwezulu kudalwa ikuguquka komkhathi i-climate change. Kubika uNotaba Dlamini.
Bekungabizwa ozwayo omama becula begiya ngapho bebukisa ukudla kwesintu abakade bekuphekile okuthungwayo ngelala okugwacela ingcebethu okubazwayo kanye lenhlanyelo zendulo abazilimayo ukwengeza isivuno. Omunye wabesifazana abakade bekhona kulumkhosi ngunkosikazi Winfrida Ncube, yena oyintshantshi yokulima ngogantshompo njalo engumfuyi omkhulu wengalukhuni lenkukhu.
Ndingatshaya ugantshompo wami ngiyazuza amabele anganathi exaxa, ngidla umnyaka uzuye phela nabazukulu bam. Angicela impuphu, angihlalambekile esiphaleni, kuyangisiza kakhulu kulokuthi ngiyesitolo.
Unkosikazi Shamiso Mpofu uthi kulusizi ukuthi iningi selalahla indlela yokulima endulo yokulima amabele angadingi izulu eliningi okufana labonyawuthi, uphoko lezinye.
Sesikubonile ukuthi kuphila kwakuphilwe endulo lakathesi njengoba kwehlukene kwakusenziwani, sakudinga sakuthola ukuthi khona kumele ukuthi abantu badle izinto esizilimayo ezivela emhlabathini ezingafakwanga izinto kuthiwa yini kwama-chemicals, akuningi okusenza sihlasele izifo.
Umgcini sihlalo weqembu labalimi abadabuka eMatetsi, Chidobe kanye lekaChechethe, umnumzana Ngqabutho Sibanda uthi lomcimbi wenziwe ngoba sebenanzelele ukuthi iyasweleka imfundiso kuzakhamizi ngezokulima emizameni yokumelana lendlala ebangela yokungani kuhle kwezulu kudalwa yokuguquka komkhathi kule iminyaka.
Iba khona ukuthi ulwazi abantu nxa banika bathatha kancane kancane, basuka bebe sebeyandisa zona indlala ikhozwa ukuthi bayandisa zona izilimi esebekebe khunywa ukuthi hayi lingayandisa zona ezinjengabomumbu zonezi maybe bengandisi lezi ezincane. Kodwa ke hayi sokungconywana lo nyaka nje kungaba yikuthi izulu njewa lingananga kuhle yikho sokubakhozele indlala, kodwa but hayi iminyaka le nxa kulinywe kuhle ezulu nekuhle hayi ayibi kangako.
Abenhlanganiso ezimeleyo abakumsebenzi wokukhuthaza ukulondolozwa kwemvelo e-Igugu Trust bakhuthaza abantu ukwakha izibaya ezigonjolozelweyo ukuze bethole imvundiso. Ongumfuyi umnumzana Mbuso Nyathi uthi kusukela ekusungulweni kwalinhlanganiso ngomnyaka ka-2020 sebebumbe amaqembu ezakhamizi ezedlula ikhulu okugoqela lalabo abangafuyanga bebolekana izifuyo ezigonjolozelwa ezivandeni.
Siyamanyana singabantu abangu-5, ebantwini abangu-5 silenkomo ezingu-65 esizithathayo. Umuntu lo muntu siyahlala 7 days, sitshintshe siye komunye 7 days, sitshintshe sifaka izibaya lezi sisenzela ukuthi sonke sikwanise ukuthi lo ngelankomo siyamfakela ukuthi la yanjani akuzuze konke lakho esilakho. Umhlabathi wethu ligusu, alila mvundo omnengi, so singasebenzisa inkomo zethu leziya zisenza ukuthi thina siphangise ukuzuza isizuzu isivuno sethu.
Umnumzana Memory Sibanda kuhlangothi lukahulumende olwe Agritech uthi baphathisa abalimi ngenhlanyelo zezilimo ezehlukeneyo okuthiwa ngama-small grains ayo avuma kulesi sabelo.
Inhlanyelo lezi ezenhlamvu ezincane ama-small grain ayamelana lezulu elilutshwana, ayamelana lokutshisa kwelanga kakhulu. Uma siqathanisa lo mumbu, umumbu kawukwanisi ukubekezela, kodwa ke ama-small grain ayakwanisa ukubekezela.
Lumkhosi oqhutshelwe emavinkilini awendlovu Business Center eWange ubuthanise ingcitshi zokulima ikakhulu abesifazane abaveze ukuba insuku sezadlula ukuthi bagoqe izandla, ngakho bakubone kufanele ukuhlanganela ndawonye befundisana ngokuthi bengathola njani inzuzo emsebenzini wokulima lokufuya beselela imuli zabo kusimo somnotho welizwe esingamanga kuhle. Kuphenyo lwezempilakahle kazulu olwenziwa yinhlanganiso yomanyano wamazwe i-UNICEF ngenyanga kaMabasa baveze ukuba inani labayizigidi ezimbili 2 million eZimbabwe lisesimeni sendlala esabekayo, njalo insane eziningazi khuli kuhle ngokuswela ukudla okwakha umzimba. Impumela yophenyo olwenziwa ngabenhlanganiso e-Rural Zimvak Assessment emangweni weWange esabelweni seMathebeleland North uveza ukuba baningi abangatholi ukudla ngemfanelo. Abe-UNICEF bathi lokhu kubangelwa yikuguquka komkhathi osekusenza izulu lingani ngendlela yayizo lo ukuwa komnotho welizwe kanye lokubhaha kwemikhuhlane ehlasela uzulu owenza uhulumende engenelisi ukuphathisa ngokugcweleyo kulabo abaswela ukudla. Ngimele iStudio 7 ngisendlovu nginokuthaba Dlamini.
Okwamanje sokuyisikhathi sokungena esigabeni sethu lapho esiphatha indaba ezimayelana labesifazano labesifazana kuhlelo ezabesifazana lilo sithandekile emhlanga.
Siyalabungela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa lo nkosikazi Jasmine Tofa, ilunga ledalela eParliament emele idolobho lakoBulawayo, njalo elilunga lekomiti yedalela eParliament ebona ngeziphathelane labesifazana lamantombazana. Sicubungula umnotho welizwe ngesikhathi iningi lisithi alenelisi intengo yempahla ezitolo, njalo impilo ilukhuni. Sixoxa njalo lo nkosazana Buhle Benkosi Ngwenya, ophila ngokudobha izibi azithengise njalo. Umqalisi ziba ngonkosikazi Jasmine Tofa.
Abantu baphelele ngaba asazi ukuthi wakuphatha njani. Ungakhangela ukuthi ama-price akhwelile. Ngikunika umzekeliso ukuthi umuntu behola $100,000. Ungayithatha $100,000 leyana uyiphendule ibe ngama-US dollars. Isinkwa siyi-7,000 pound, $1. Impuphu $4.50. I-cooking oil $3. I-sugar, i-2 kg, $2.50. So imali leyana siyiphendulele iyabe ngathi ibe $15. So wena enye imali uzayithatha ngakho abantu bayithatha. So lokhana kwenza ukuthi kube lodlakela ezindlini, ubaba ubuya ngkhaya ngelanga lokuqala uzafika akhulume nomama nabantwana bakhulume ngobunzima. Kusasa kwangikhona kumele kube neplan. So it's a very difficult situation.
Liyake lixoxe yini ngodaba lona lolo lwezomnotho welizwe lokuthi luphatha njani abesifazana njengekomithi yeParliament ebona ngabesifazana lamantombazana?
Sixoxa ngakho kakhulu ukuthi uhulumende kumele aphathise omama labantwana. Umphetho weZimbabwe utsho njalo ukuthi omama labantwana kumele baphathise. So njenge-women's caucus yiludaba esiyabe silukhangele kakhulu, ngokuthi kungayekela ukuphathwa kuhle omama labantwana yikhonapho kungena khona abantwana sebesenza izinto ezingalunganga, njengokungena sebesenza i-child prostitution, sebengasalaleli ngikhaya ngokuthi ngikhaya kula kudla lani. Siyake sihambe sibhoda ngeZimbabwe siyenze ama-public hearing sikhulumisana labomama, kodwa bona omama labo sebediniwe ngathi sibuya sithongukhuluma bengatholi lutho olubambekayo. So kuqakathekile ukuthi uhulumende abone ukuthi omama labo bayabona ukuthi bayanakeka.
Sixoxa njalo lo nkosazana Buhle Benkosi Ngwenya, ophila ngokudobha izibi azithengise njalo.
Umvuzo kakula muntu wenkosi, akula vele kunzima, sila nzima sibili ukuthi nje ungeke uhlale ungahlali yadlani. Mina ngiyavuka ekuseni mbhodabhode nje nama-refuse dump lapha ngidobha ama-plastic. Ngadobha ama-plastic lawana sengibuya ngiwahlubahluba ngiwafaka emabheleni. Ngafaka emabheleni bese ngisiyathengisa. Ama-buyers la abhoda ethenga, abantu nje baye bebhoda bezithengela, bathenga 25 cents kusiya ku-30 cents kg. Utrader uthenga 40 cents kg. Ngabe bathi khwindi jana phela manje kuyephela bathi bona kuthiwa umbuhulumende uyangenela ukuthi thina into esidobhayo yiziki lezi akufanelanga sithiwe imali engcono.
Ye, lake laba le mzamo yokuthi uhulumende angenele umsebenzi wenu lawo ube semthethweni, kuyaphumelela yini?
Kuyaphumelela nje, kwathiwa kudingakala ukuthi siqoqe nje phela njengama-West pickers. Singaqoqeka kuba lula ukuthi asebenzisane lapho.
Lisaqoqana yini?
Hhayi, siyaqoqeka, siyazama ukuthi siqoqeke.
Sikhuluma nje, kuyasebenzeka yini lapha ezitaladini? Kuqala lalisithi kulokuhlukuluzwa ngamapholisa kamanisipala, kumbe abanye abesilisa abathi chiyani umsebenzi kube yibo abawenzayo. Lisebenza lula yini kulezi nsuku?
Hayi, lokhu kwangani cha ungani sesivumelekileka. Kudingakala ukuthi siqoqeke ukuze siphiwe amaphepha ethu akwanileyo. Hayi, kuyasebenzeka, asihluphani.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Buhle Benkosi Ngwenya, ophila ngokudobha izibi azithengise ukuze anakekele imuli yakhe. Sixoxe njalo lo nkosikazi Jasmine Tofa, ilunga ledalela eParliamente. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikho napha eWashington DC. Puma enkundleni uMamhlanga utedela kuChris Gande yena ke osethulela uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba.
Lingali chona njani izolukandaba siyadibana uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje uhlelo lwethu sixoxa lembongi uObert Dube.
Wakuqala ngekwamukela kuhlelo omnumzana.
Ngiyabonga kakhulu mfowethu, ake ngibingelele abalaleli bonke, bese ngibingelela abasakazi okhulumayo ngoObert wakoDube.
Sizwa kuthiwa nguwe obe imbongi ehaye owayengumongameli wele South Africa umnumzana Jacob Zuma. Ungasitshela ukuthi inkonzo yakho le ibingeyani kahle kahle, usichazele nje ngamafitshane.
Ngimenyiwe mina ngathola ucingo lokuthi ake ngizohaya owayengumongameli wakele South Africa. Umuntu ongimemile wangafihli wathi uZuma ungumuntu wesintwini, uyathanda into zesintu, sibona ukuthi wena nguwe imbongi eyesintwini ekwazi ukuhaya ngesintu. Basebe ngicela bathi ngiqoke ibheji lanxabe kuqanda, bathi ungaqoke enye imvunulo, qoka ibheji ubuye ngapha uzohaya umsholozi. Ngabuya ke uthe ngena phakathi komcimbi yime ngimngenise ngokumhaya. Ngibona ngani bakithi abalandeli bami bayakwazi ukuthi lithi thuba ngifisa nje ukuthi ngiyafisa ukuthi aliba ngabe uNkulunkulu uyahambela ezifisweni zami, ngimbone nje ngamehlo. Ngithe ngithola lolo cingo ngagijima ngayambona ngamhaya. Uthande kakhulu inkondlo zami, ngize ngamnika le CD lami, walithenga walibhadala, yasibe walibhadala, wathi hayi msebenzi wakho ngiyawuthanda mfowethu. Uze wathi lezangelo zakhe ngimbhalele zona ngimthumezele.
Ngikuthazo bani ongayipha labo abafuna ukuthi labo babe imbongi njengawe?
Ukuba imbongi ngumsebenzi ongathandwa ngabantu abaningi kakhulu. Imbongi zithandwa ngabantu abathanda isintu. Yikho kwesinye sesikhathi abanye baze bathi mhlawumbe inkondlo zithandwa ngabantu abangafundanga, kodwa akusilo qiniso, ngoba inkondlo zithandwa ngabantu abathanda isintu, sintu, sintu sivile. Pho ke nxa usuthe wangena kulo mkhakha umele ubone ukuthi uyakhweza amasokisi, ungathanda ezesintwini, ubone ukuthi esintwini leso uyajula, uzike uzinze sibili ukwenza ukuthi inkondlo zakho zizwakale emphakathini, zikuhehlele abantu bazizwe. Abanye bathandeze isikhiwa, nxa uthandeze isikhiwa zithanda uzenze uzujule kuzo njalo. Kodwa ke lapha enkondlweni ngiyesengubonde mina, hayi akusho ngitshelula nje njengoba ungena nje enkundleni yemidlalo ukhabakhaba ibhola, kunzima lapho.
Yena khona ukuba imbongi njengalokho ikho khona, kuyaletha yini ukudla etafuleni?
Yebo, kuyaletha ukudla etafuleni. Kumele uzame nje ngazo zonke izindlela ezinkulu ukuze uthole ukuletha udla etafuleni. Kodwa kwesinye sezikhathi ungazama nje inkondlo zami ngezikhathi zonke, ukungalethi lutho ukukulethela ubuyanga. Sengikhulumele imbongi eziningi kakhulu, le mbongi nje ehlonitshwa eSouthern Africa uMzwakhe Mbuli ayekhala ngakho, lami ngengangikhala ngakho ngingakaze ngamtshela. So embongini lapha bakithi hayi kulobunzima obukhulu kakhulu, ngoba abantu inkondlo kabazithandi njengomculo. Kuthiwa kulama shows amakhulu abantu abazibiza imbongi, ngoba abantu baba befuna ukujayiva begida. Yithi nxa usuhaya kula muntu ojayivayo, kula muntu ogida abasebelaleli. Phoke unzima ke lapha. Kwesinye sesikhathi ungazama sibili kungabuyi lutho etafuleni, kubuye nje impukane lobunyonyo. Kwesinye sesikhathi uzama kube khona. Ingakho angeke ngithi kuyaletha udla etafuleni, njalo angeke ngithi akuletha udla etafuleni. Kuya ngenhlanhla lokuthi umhlobo wenkondlo zakho uhaya kanganani, lokuthi ukhankase wakhangisa kangakanani, wathola abantu abathanda inkondlo yini. Lapho ngaba lenhlanhla uthola imthonselanyana.
Ungavalelisa abalaleli?
Ngiyabonga kakhulu abalaleli bakithi ngokusixhasa, ngokulalela, ukusilandela enkundleni zokuxhumana nabamaphephandaba ukuthi basiqhamise, kungasibo bakithi ngaba sazi ukuthi siyini. Ngiyafisa lokuthi abalaleli uma besibona kulokho nyisi kwenzayo esiphambuka kikho, kumbe abafisa sikwenze, abangakukhulumela emphakathini kuyasithela ihlazo, kuseyise, kusikhipha isithunzi, abeze ngasese bakhulume lathi sixoxisane, lathi kuyasakha. Umuntu kazakhi wakhiwa ngabantu. Angibonge msakazi.
Hello ke ngu-Obert Dube imbongi ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye. Lilale.
Baveza ithemba abakumdlalo wenguqu ukuba imizamo yabenhlanganiso ye-FIFA ingavulela eleZimbabwe amathuba okuthi libuyele ekudlaleni njalo ukudlala lamanye amazwe. Kubika uJoseph Njanji.
Ukuvakatshela kweleZimbabwe kwenziwe liqula elibunjwa ngabathathu abathunywe yinhlanganiso ye-FIFA ukuzoxazulula ingxabangxoza ebhekane lomdlalo wenguquko leZimbabwe kuchazwe ngomnikazi weqembu labasakhulayo le-Golden White uKhosi Nyathi njengesehlakalo esipha ithemba kulabo abaphatheke kulo mdlalo.
Kuyasithabisa ngoba sesikwazi kuzaba ne-interim committee engxenye zabaneutral.
Umdlali wenguqu uThabiso Ndlela othi ukhulekela ukuba ilizwe leZimbabwe livunyelwe ukudlala lamanye amazwe ukuze kuvuleke amathuba okuba bebonwe ngamaqembu akwamanye amazwe.
Manje amaplayers eZimbabwe sifuna ukubonakala lathi siyabantu abale talent.
Inhlanganiso yeFIFA ithumele uSolomon Mudege, uGelson Fernandez kanye loArthur D. Almeida D. Silva kweleZimbabwe njalo laba baqhube imihlangano labe Sport and Recreation Commission kanye lomphathitambo wezemidlalo uKirsty Coventry. Ilizwe leZimbabwe limiswe ukuphatheka kunhlelo zenhlanganiso yeFIFA ngonhlolanja nyakenye ngemva kokuba abe Sport and Recreation Commission bemise umsebenzi inkokheli yeZimbabwe Football Association ekhokhelwa nguFelton Kamambo yona ebisethezwa umlando wokungaqhubi ngemfanelo omsebenzi wayo. Kusenjalo iqembu leLenders kusasa ngensonto lizadibana leqembu leTriangle ngaseBarber Fields, kuthi kweminye imidlalo iqembu leGreen Fuel lizadlala leChicken Inn ngaseGibo, iqembu leWange lizanqikelana leZPC Kariba ngaseColliery, iSheshame izadibana leNgezi Platinum Stars ngaseBata, kuthi iqembu leSimbabora lizemukela eleManyika Diamonds ngaseBaobab. Sikhangele impumelelo yemidlalo edlale namhla kusigaba seKasilaga Premier Soccer League. Iqembu leBulawayo Chiefs litshaya leCape United nge-2-1 ngaseLuveve. Iqembu leDynamo libe ngujikilo bhanqa 0-0 lele FC Platinum ngaseBarber Fields. Iqembu leYada linqotshwe nge-2 kanyange leBlack Rhinos ngaseBaobab, kuthi ele Cranbourne Bullets litshaywe nge-2 kanyange leHerentals eNyamunga. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kuhlelo abaculi bethu namhlanje silomculi we-Afropop uMuthi Omnyama, yena-ke owethula i-single yakhe ethi Samhlalisa phansi.
Mina igama ngiyibonga mafu, kodwa estejini ngihamba ngumuthi omnyama. Namphoma kobulawayo kuntuduzi yethunqa kumfazi oshaya indoda. Ya mina ngihlabela afropop kakhulu, ipiano nje ndisestayileni lami, into engiyizamileyo phari ekakhulu ngihamba ne-afropop.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ya ngoba ngithenga phuma kobulawayo magwegwe, inamba engizisebenzisayo izona lezo engepha ngazo, then kulezinye futhi ezibhaliwe about yami kuWhatsApp izo engizisebenzisayo futhi ninamba eziyithuma.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Ya abalandeli into engingafuna ukubatshiyela yona i-1, leso isicelo sami esisuka ngaphakathi kube support ingoma zalokhali, be support ingoma zalokhali kakhulu.
Koge umxhuma umuntu omnyama kunombolo zakhe zocingo ezithi +26377730314. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu ngalamhlanje olivalelisayo uPraxitus Jeremiah.